kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso yeSADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008 uKhama akazange achithe isikhathi ekuchophezeni umongameli Mugabe. Lokhu kwenza ngesikhathi iSADC ikhandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uzibuse emazweni atshiyeneyo ukuchothozana kuzila. Kodwa umongameli Khama njengomuyi umongameli Levi Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye, iSADC yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwabo lodlakelo luka-2008. UKhama uphumela egcekeni esithi okwenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka-2013. Umongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa ngazange ahambelane lomongameli Mugabe umhlangano weSADC eVictoria Falls ngo-2014. UKhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMugabe uthi abe ngumgcinihlalo ungakapheli. Kodwa uMugabe wazama ukutshela uKhama ukuthi umfana omncane, yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama uSiyiselo Sekhama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana sithi kuyadanisa ukuthi umongameli Khama usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma kodwa etshiya inkokheli endala esaphela amandla elokhu isesikhundleni.
Sathi khona ngo-2008 simbukele umongameli uKhama engeniswe usemthethweni uba ngumongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole umgabe ephakathi. UKhama usephuma umgabe lokhu ephakathi. He's 30 years younger than Mugabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ukuthi umuntu sedinile, uKhama sesidinga, I mean after 10 years, I have served my term, uthini ngimeceleni. He challenged ukhetho, he challenged ukuthi amaZimbabwean asegcwele SADC, asesinda ama-economy amazwe amanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi ikhulume ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Omunye umnumzana Dumi Ncube uthi isibindi ebesetshenziswa nguKhama emhlubulweni weSADC sizatshiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
I think sokukhulule uRobert Mugabe lapha eZimbabwe because uIan Khama unyoka dinamandla, to be honest, in this SADC region uthi njengomdalalo ukuthi ephume esihlalweni segugile.
UKhama uke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMugabe ukuthi isikhathi sokutshiya isikhundla adedele abanye sesitshayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwejelelekanga kunkokheli yamazwe wezwekazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7 kuseHabron kwele Botswana.